thina kaseyindawo kasila mali yokuphuma ezindlini yethu, sithona ezindlini isikhathi sonke. So akula ozahamba kuma-hearings, even laba okumele behambe kuma-hearings abangakaxotshwa, laba abaxotshiweyo bazihlalela ezindlini njengamalanga la adlulileyo. Kodwa oqakathekileyo kunanzelela nje ukuthi odokotela bonke wonke nje iZimbabwe yonke kabayi emsebenzini. So ukuxoshwa kwemsebenzi lokho kwenzakalayo akusoze ku-improve indlela ezibhedlela ezikiyo yona ngalesi sikhathi, ngoba akunama-patients akhangelwayo, abantu bayagula. So ukuxoshwa kodokotela lokhu is not a solution, but kuyawesena i-crisis because kuyaphambanisa ama-negotiations, kumele yenzakale.